So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Alami ngibonge uthando nogawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani zulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 12 Mfufu 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ivandla lesi-CCC lipha usomlomo wedalela eParliamente amaviki amabili ukuthi aguqule isinqumo sokuxotsha amalunga edalela eParliamente andubana kungenwe ezitaladeni kutshengiselwe.
Ngobizane ifuna ukufeza i-one party state, ifuna ukuba le two-thirds majority, uma sebetshintsha i-constitution baphinde baphe ubaba uMnangagwa i-third term.
Ivandla le-MRP lithi selikhethe inkokheli entsha ezaphatha intambo kulindelwe ukwenziwa komhlangano we-Congress.
Imali ezadliwayo yizo ezenze ukungamezi phakabele phezulu ukuthi no asezibe lo mongameli oyithetha oyisigebenga.
Kodwa umnumzana Mqondisi Moyo yena uthi elokhu enguye umaqhuzu kubandla le-MRP.
Esicabanga ukuthi mhlawumbe kukhona iphathi asebeyivula esingeke sikwazi ukubamisa ukuthi bavule iphathi abayivulayo, mhlawumbe yiyo leyo phathi ebizwa kuthiwe yinithi. Kodwa ke hayi, akunani le-MRP lokho. I-MRP isaqhubeka iyaphambili ne-leadership ekhona kathi njalo iyaqhubeka futhi isagama structures isiya phambili.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ivandla le-CCC eliphe usomlomo wedalela eParliamente amaviki amabili ukuthi aguqule isinqumo sokuxotsha amalunga edalela eParliamente andubana kungenwe ezitaladeni kutshengiselwe lithi lizazama ukukhulumisana lebandla le-ZANU-PF kuqala lidinge loncedo kunhlanganiso ezitshiyeneyo ezigoqela abo-SADC labo-AU. Leli bandla libe lomhlangano wenkokheli yengatsha zebandla ezithiwa yi-National Citizens Assembly eHarare izolo, lapho okuvunyelwane khona ukuthi amalunga edalela eParliamente lamakhansila wonke awebandla azakhalala umsebenzi. Ngesizwe umlayezo esiwuthunyelwe ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leli umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Isinqumo sokuqala bathe iZANU-PF kayivume ukuthi ukubusa sokwehlule, yikho ke akube lokuxoxisana esithi ngesikhiwa i-dialogue, abantu bakhumisana umlotha kwenzela ukuthi abantu basebenze, hayi ukuthi every week kulama election every week abantu bayachayana bayabulalana. Okwesibili bavumelene bathi into enziwe yiZANU-PF ukuxotsha amalunga eParliament ang-15 lamasenator ang-9 sithi ZANU-PF iyagolomba njalo kuya ngisilizwe lonke ngitsho le-SADC ukuthi abantu bavele ema-election mdlana besithi bayaqala umsebenzi wesizwe bona sebebhizi bexotsha abantu. Bathi kayisiyo Chabangu, uChabangu lufudo oluthathwe lwafakwa esiqongweni. Konke lokhu abafuni ukusola uChabangu ngokuChabangu ngumuntu ongaziwayo epolitiki, njalo lathi asimazi ukungcola konke okwenzakalayo kulezi nsuku ukuthi ama-members of parliament aqojwe kwenziwa yiZANU isebenzisa ubaba uChabangu labanye abayingcusana. Ngoba iZANU ifuna ukufeza i-one party state, ifuna ukuba le two-thirds majority, uma sebetshintsha i-constitution baphinde baphe ubaba uMnangagwa i-third term ongekho emthethweni. Okwesithathu bathe bafuna uspeaker ubaba uMdenda e-reviewe ecubungulwe kutsha ukuthi into eyenzileyo incwala njalo kungalandelwanga i-due process. Yiko bamcelisile bathi kalungise lokhu nge-2 weeks engayekela sizathatha amanyathelo i-political le-legal route ukwenzela ukuthi sichaye ebantwini ngijoleyo la ku-SADC ngijola ku-African Union ukuthi izano isingu sivukele ububhova bokutshontsha lokuhlukuleza abantu. Bathe bangayekela ukulungisa lokhu ukuthi ama-MPs abo lama-senator abuyele bazatshela abantu be-CCC abafanala lama-MPs lama-councillors ukuthi bachiye imisebenzi le okuthiwa i-disengagement kuze kulungiswe ngoba akuncedi ukuthi silungise i-CCC after sebephuma ubaba uMonzora. Yiko sithi cha kungabe inkomo ingazala umuntu. Yiko ke bathi hayi kungehlula bathi bazalungisa ukubhikitsha lezi zinye esithiwa ngama-political action peaceful bawenze ngokuthula belandele i-constitution besenzela ukuthi abantu bazikhulule hayi ukukhanywa ngabantu ngabomu. Okokugcina okuqakathekileyo bathe izekhi ifanele ukuthi ihlikhutshwe ngoba iyehlulekile ukumanage ama-election. ZEC must be disbanded forthwith. Lokwenza okungama-election nokungama-by-election okuthize vela kuncede uma i-conditions ingatshintshanga. Bathe bazacela ama-election aphindwe azasupervisor yi-SADC le-African Union i-ZEC ingasela msebenzi. Bese kucelwa United Nations layo ize observer ngoba akuphathisi ukuxoxa lezano sisithi kule Pollard. I-Pollard ngekababa uMnangagwa osebenza esikhothamate sakhe. Sifuna ukutshela uZulu Manqama ukuthi ubaba uSangiso Tshabangu kayisuye oxothisa abantu eParliament. Yizanu esebenzise yena efuna ukwenza khonokuyani okwenziwa nguDouglas Monzora ukuthi ezisebenzele imali yesizwe. Uma lo bengafuni ukusebenza la le CCCC hatshi bathe bangachiya izikhundla zonke izanu izisebenzele yodwa ngoba sokusobala ukuthi vele bafuna ukuhlinza indlovu bebodwa. Kungenziwa njani ukuthi umuntu bayamfungisa khonapho khonapho inkinga kaphinga komi sebemxotha.
Lawo ke ngamazwi omsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda. Lokhe sikudaba lunye inyathelo eselithethwe libandla le-Citizens Coalition for Change elokuthi amalunga alo akhalale umsebenzi edale le-parlamente le-senate lakuma-council alamukelwe ngembono ehlukeneyo. Abanye besithi liqondile kodwa abanye besithi sokungaba yikho ukufa kwaleli bandla. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe ezimeleyo uMnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu owayengumgcini sihlalo webandla le-Alliance for People's Agenda eSouth Africa.
Njengoba nje ngesiNdebele ngangisoze ngisiqedise lesi sitsho kodwa kuthiwa khona ma uginya amaganu amakhulu kumele ukuthi ube kwazi ukuthi isitho esithize engasoze ngisiqambe ngegama sikhulu okwaneleyo ukuthi lawo maganu azaphuma ma ususiya ngaphandle. Phela ngumsebenzi kulaba bantu abasephalamende labasekumakhansili umsebenzi. Kungenzeka-ke uma bengakucabanganga kahle if ukuthamisa engakhulumanga kahle labantu bakhe ukuthi bahle bamvukele bayale ukuvumelana le nto ayenzileyo. Nithemba kayenzanga eyedwa kuyenze buza abanye ukuthi lizwa njani ukuthi lingabi lo msebenzi.
Sesikhangela lona inyathelo elithethwe nguMnumzana Tshabangu. Ungathini ngalo lokuthi azithi yena nguye olamandla okwenza lokho?
Into kaTshabangu iyahlekisa kodwa futhi iphindi yenza abantu bathi indoda lo uhlakaniphile ngoba ngiyabona even ma ukhangela ku-social media lapho abantu bangani bambuki into yakhe especially abangathandi kakhulu i-CCC labanye nje abangathathi hlangothi. Iyahlekisa ukuthini khona nangu umuntu uyavuka nje usebiza abantu bengani uyadlala nangoba umdende usekulalela khona nokushona kungene ngenxeba ungene ngenxeba lokulale indlela yokusebenza kwe-CCC okuthiwa yi-strategic ambiguity ukuthi ngesindebele uma ungabe uchasisha ungathi ikwenza ingane asikhanyi kodwa siyazi into esiyenzayo senza ingane kuthiwa silahlekile kodwa siyazi thina into esiyenzayo njengoba kuthiwa kulama-structure ngubani ozayala ukuthi yena ungu-secretary general njengoba bona bengalama-structures ngubani ozayala maye buye esithi yena u-appointiwe yena leyo igroup e-appointa labo abaku-strategic ambiguity babo abaku-structureless part so yimfulu engene ngenxeba so le yini yamaphutha esicc esibangenisa enkingeni ngalesi sikhathi mawukubheka kahle izoba nzima ukuthi baye resolve iyagcinisa iqinile njengeka Monzora iyagcinisa iqinile njengeka Thokozani Khuphe izokwahluka siyaphambili
singabona kusenzakalani ekugcineni ibandlaleli lingaluthola yini usekelo oludingayo ukuze kazile Africa
okokuqala ukuthi so oso kungenzakala ukuthi sebele 2/3 majority bafaka imithetho eminye enzima kabi sebengayifaka le one party state samdlala lama bese bengajika bebuyele bewine court angazi ukuthi court yabuyothini yabuyathi umthetho lana ingasafakwa or ibuyiselwe emuva I don't think that's how the law works okwesibili ukuthi impela ipressure leyo isebenze kube nzima igcine isi kuthe ngamadolo iZANPF bese ivuma ke ukuthi mhlambe kwenziwe election katsha okuyabe sokuyikuzibophela kwabo o kuthiwe khona kwenziwe iGNU and ngibona wami ukuthi bazomaka ukuthi pressure izosebenza bangathi nabe vuma iGNU esithathu ukuthi isingaba isibusiso linto yenze kube nzima impela phakathi kweCCC lezano banenge abathi bona ende kugoqela lo professor Iboma Mandaza okwakhuluma ngabalanga adlulile ethi yena iCCC ayikhani njenge athe engayenza igovernment and banenge abacabanga khona ukuthi abalakho ukukhula le experience yokwenza igovernment so kungaba nje lithuba elihle lokuthi zisibaze nezezimbili kanye bese kuvuka okuthiwa ngesilungu yi third way ezoyenza impela umehluko eZimbabwe ngoba lezi ziyabe sezikhathele zozimbili yona singene namandla yenza umehluko kupolitics yeZimbabwe abanenge bakhangelele khona ukuthi kuye kube le third way kuye kube le third voice ngoba kusukela kudala after wakwezaphu kwangena iCCC nenge iminyaka kuloku ngonoma nje kungathi wakwatshintshwa kwathiwa iCCC yona yayivele iMTC abaningi bayakwazi ukuthi kutshintshwa kwamagama but it's the same people
lo ke ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo owayengumgcini sihlalo webandla le-APA eSouth Africa obexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 eseHarare. Ibandla le-MRP lithi selikhethe inkokheli ezaphatha intambo kulindelwe ukwenziwa komhlangano we-Congress ngomnyaka ozayo. Amalunga aleli bandla ethulele intatheli zindaba kobulawayo amagama enkokheli okuthiwa ikhethwe ngeviki edluleyo ezaba isaphethe okwakathesi. Amalunga la athi azamelela ukukhululwa ejele kwamalunga ayithoba minwembili awebandlaleli abotshwa ahanjiswa ejele leChikurupi eHarare ukuze kwenziwe ukhetho lweCongress. Sixoxe lomunye wabakhethwe ukuba umgcini sihlalo webandla umnomzana Mudenda Chilumbo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Imali ezadliwa yizo ezenze ukungamimbi phakabele phezulu ukuthi no asezisibe lo mongameli oyithetha oyisigebenga thina ezimntu waze Republic Party sibhiliva ukuthi we have to be genuine nxa kuyukuthi umuntu imali aphiwa yidla umoyo i-$500 elobufakazi even emaloyeni esilawo kutho ukuthi not fit to lead the people yet violated the inviolable charter of the people. By virtue of that, he has to be arrested to be in power. Ezakhethwa ngabantu ezisukume ezichayisela kuma co-chairpersons abazarana ama-affairs awebandla. ama koche pense zilawa aza sevenza lo secretary general unguyo ungu ketwe pepe lo deputy wake ukarachwayo upele kona hapo ube lo treasurer general uulama office zangu tu ulo secretary for finance umele umobilize ama finance aisuye ozaba mimali we uvaba uve mbete kumati so usiba lo ma malaja ungu treasurer general uzaba mizimali ule kona hapo uvaba ungabuto mpofu ungu organizing secretary esegerwa umama uMandebele uorganizing department so i committee yetu ihambe yafika kubo committee members kuba kumoyo sesimfaka eceleni ngamaqala wona lawa ukuthi yiwani kazange ihambe ku congress kazange yenze yonke into where he was mandated to execute ama duties act as the president yet violated the constitution from chapter 1 chapter 0. So,
kuthi ukuthi ngezinye indlela nxa selenza iCongress yena umoyo kasoze avunyelwe na ukuthi ancintise la ukuthi adinga kuba ngumongameli.
As a card carrying member sithina nxa yena elobufakazi ukuthi kulabasekeli kambe iba igama lakhe siyalifuna kuCongress. It's open for everybody. So nxa elabasekeli kufuze ukuthi sikhankase sonke lathi sinje so ngendlela hayi kuyahephi ukuthi angizo lakhe kucongress abantu bayala bathi ubungilimbani ubugebengu ukuthi etshone se-South Africa enza ama-fundraising ethatha imali efake ezikhwameni abantu bathi hhayi kame ekuceleni kodwa into engifuna ukuthi ngibe clear kuyo ngeyokuthi we are fighting a corrugated system ye-ZANU-PF elama-dictators i-Africa yonke iyahlutshwa ngama-dictators ungahamba kupolitiki zemalawi abantu bake bavungama bangene estreet besithi hhayi uLazarus Chakwera angene ngoba iyi-opposition bengakwazi ukuthi bagrume elinye i-dictator asifuni komntu wakazi ukuthi sigrume elinye i-dictator elizasihlupha phambili ngoba isizwe lesi ngesabantu inkosi esimhloniphayo inkosi esiyihloniphayo ngibulelani Khumalo owendle enkulu laba ama-political parties abayabezama ukusebenzisa ibizo lemthwakazi imthwakazi bedinga imali hhayi abafanana lo mqondisi moto hhayi
lo ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo ongomunye wamalunga ebandla le-MRP othiwa sekhethwe kuba ngumgcini sihlalo webandla njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi sixoxe lesikhulumeli sebandla le-MRP umnumzana Velile Moyo yena othi umnumzana Mqondisi Moyo elokhe engumkhokheli njalo labo abathi sebemxotshile bayaziphuphela nje libalele.
Engakusho nje naye ukuthi nje ngabantu ade bezenzela into yabo abayiplana bebodwa abayibiza bethi yinikumba abathi national interim committee. Lokho kuyinto esingenayo uprovision yesisekelo sebandla MRP. Kungabantu nje kade bezenzela okwabo lawo ma-leaders akade bewa-announce azo ma-leaders e-MRP kodwa kungama-leaders abo. Esicabanga ukuthi mhlawumbe kukhona iphathi asebeyivula esingeke sikwazi ukubamisa ukuthi bavule iphathi abayivulayo mhlawumbe yiyo. Leo pathe bizwa ukuthi weni kodwa ke ayi akunani le MRP lokho MRP isaqhubeka iyaphambili nge leadership ekhona kanti njalo iyaqhubeka futhi isagama structures isiyaphambili ihlangana labantu leyo leadership abakhuluma ngayo beyibiza bethi MRP kuyinto yabo nje abayifuma bese sihlahleni ephumula ngale basuka lapho bagijima baya ku media ba announce bathi bona sebe dissolve inec bengena mandate even from the lower structures nabo futhi labo bantu bengalayo imandate abayiphiwe whether the constitution kumbe ngama lower structures so nje kungamandlwane nje abantu abasakhasa kupolitiki abangayazi into abayenzayo kuyikho nje begijima begcwala indawo yonke nje bezama ukuthi bazibonakalise kodwa ke lokho ke thina hayi asikwazi ungangena ngitsho lasemagruphini ethu aweze politiki kuWhatsApp ayikho yonke lento ungahamba kuma-structures ethu wonke kusukela kuma-provinces uzofika kuma-districts ayikho yonke lento nje into yabantu nje abambalwa njengoba ngishilo ukuthi kwakungabantu ababengafikile 20 ababengu-15 ababehlangene ezihlahleni behlela into yabo basebegijima ba ku social media kumbe lapha ebulendini bazozama ukuthi ke bayenze lokade befisa ukuthi bekwenze izinto nje ezibekwa ngale ngaphandle ke laba balwisana lomzabalazo wethu
manje njengebandla lizathatha nyathelo bani
babugande kukhona ke isinyathelo esasithatha njengebandla silandela iziqondiso ezikhona kusekelo ke sokuqhutshwa kwezinto ebandleni MRP kusukela mhla ka 16 wenyanga edlule bakhona abathathu esasi babhaleleke incwadi esabanika ukuthi ke bathatha izinqumo zabo bemegcekeni ukuthi yina bayimele mabekhethe ukuba ngabahlubuki sikwazi ukuthi ke sisebenzisana labo njengabantu abangabahlubuki ukuza sincedisa kakhulu ukuthi sithathe izinqumo okusho khona ukuthi ke kuwona lamalanga esasibabekele wona ngu-21 engathi mhlawumbe aye aphela mhla ka 9 okusho khona ukuthi ke hayi sebephelelisile bagcwalisa inkomitsho nenkezo yabo yezezo zabo ezokuhlubuki osekusenza ukuthi ke kube lula ke nathi ukuthi sithathe ke inyathelo namhlanje ke umanje ngoba beke ku press lapha bekhuluma ukuthi ba announce leadership yabo okusho khona ukuthi sebeyabagcwalisela ke lokho ke kade bevele befisa ukuthi bakwenze okuyikho bese kukhangelele ukuthi bakwenze ke bese siyathatha ke izinqumo zethu njengebandla okusho ukuthi ke bengama members abanye bakhona abaphatheka kuyona le into bazanqinywa nje badlele basuswe ngoba nje vele sesishilo ukuthi abantu abazenzela into yabo yokuhlubuka so kusho khona ukuthi ke hayi izinqumo ziyathathwa ke njalo ziyabalandela kungekho kudala okusho khona ukuthi ke esikufisayo ukuthi ibandla lilungiswe liye phambili sisuse labo abalwisana ke lombutho wethu le revolution yethu.
Hello ke ngumnumzana Velile Moyo isikhulumeli sebandla le MRP. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba lobulembo elezimlive.com lilodaba lokuthi umprofita othiwa ngu-Apostle Ruramai Nabata ubotshiwe izolo eHarare ngemva kokuthatha isidumbu emotsha esithi ufuna ukuvusa umufi. Iphephandaba lobulembo elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi usetshele amalunga ebandla le-CCC ukuthi engekela ukuya edale ngemva kokuhlala kwalo okuyisithupha bazaxotshwa bonke. Okwamanje sendedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Siyakuzwa wena babothwa nguchabangu, wena siyakuzwa wena babothwa nguchabangu. Wazi wakhohlakala umdala, ngathi abantu sebesebenze kangaka bethi bafunga ushintshizwe. Uqhamuke wena uthi wena uthi wena uqothisa amaMPile kuze namasenator namakhanseli. Wehlulwe yini wena ukuthi khona wena njengoba uzibiza njengemember yeCC uye kubona iziphathimandla zeCC uye khulumisana nabo ukuthi lana kwenzeka amaphutha 1 2 3 4 5 usuka kodwa wena usuke wena uqoshisa amalungelo kuze nesisi ama MPs abesenate wazi wakhohlakala umdala. Hayi kodwa khona ubonge nje ukuthi haya usezimbabwe kweli kamnangaka ukuleli nje lesemzansi nje bekuyashaywa kwawena manxabe gejeke wena beshaya kwazona ingane zakho mhlawumbe umndeni wakho wonke lo khohlakela umdala wazi wakhohlakala ke umdala.
Hawu salibonani salibonani ku studio 7 ngiyabulisa bonke abalaleli nabasakazi bonke ngibuya ngikhuthaza abantu bakethu ukuthi nganithwa sibambaneni ukuthi sikwanise ukuthuthukisa ilizwe. Abantu abafuna ukudiliza iphathi abafana labo Chabangwe laba bekungamelanga ukuthi balandelwe abantu abanjalo kuyatshengisa ukuthi uyakhanya ukuthi uthengiwe. Siyacela ukuthi abantu abanjalo bevele bebakhiphe lasebandleni bebakhiphe lasephathini. Umuntu onjalo lengozi and kuyajabulisa ma umongameli uchamisa esithi abantu bonke bame umsebenzi bengaye emsebenzini ukuze kulungiswe. Hayi lapho wenza right simtshayela ihlombe lapho.
Hey, Studio 7 injani lonke? Hayi dina siyaphila. Laba ngikhuluma ngendaba kaSengezo. USengezo umuntu wezano osethengwe izano. Uyafana nalabo isikhulumeli sikaMozola la wathengwa izano, uyabona. So ngabantu abangelancedo abahamba bese forward back forward back. Ngacotsho lo muntu laphume ngasingena enhlanganisweni engaphambanisa abantu. Last time ukhale futhi ngama MP abesekhichiwe kwaba ngochamiso se wrong asebuyeli right. Usekhala futhi ufunani lo muntu asichiye mani tavi la sifunda kuzwa ngaye. Nasilandela uchamisa kula konye sihamba ngakho.
Studio 7, Studio 7 yalibingelela bonke basakazi kanye nabalaleli. Ngithanda ukuncoma lokho okwenziwe TCCC yokudivela imise bonke abaholi abasePharlament ekubeni izifamona lezi zezanupf izidlova lezi seziqalele ukuphazamisa abantu abakhethwe ngomphakathi ngendlela yokuthi zifuna ukugcineka izikhwaga zabo lapha endaweni lezi okukhethwe khona abantu beTCCC. Ingathi kungenzeka la isadake ngikhona mayingenele ngenele kusakhanya khitshwe kuzokhitshwe la umnangagwe bemgwebe udilika jela ukubulala abantu ngegugu rawundi. Umnangagwe isifiso sami bemfisa ukuthi njengayo iyaphuma lezanupf bevele bemgwebi life sentence yafika kubeka wakhe.
Studio 7, Studio 7 njani kati why usengezochabango lo efuna ukuzijayela kubi lo nakasimlaleli vele thina sithi phambili ngeTCCC thina vele silalela uChamisa usengezochabango lo vele kasikulaleli thi sengezochabango ngazi uyenzeni imizamo yakho kanti wena vele unxaka ukuthi ngeTCCC why wena ungcolisa ibizo leTCCC abezani uPF akwazi ukuthi bona kathesa ama elections azangabe free and fair kodwa ubona bazidefenda labo ngoba ngathi ngabe party yakho bazidefenda bethi aye free and fair ama elections and ngoba angabona bengabezani batho njalo. So wena nxa ukuthi weTCCC why ufuna ungcolisa ibizo leTCCC kanti vele kuyazikhanyela vele ukuthi wena awuso weTCCC uzama ukungcolisa kuphela. Manje thina kasikulaleli thina abalandeli beTCCC asikulaleli vele kathi why ufuna ukusihlalisa nzima apha emathebeleleni lawo ngangapha emathebeleleni singcolisa ibizo lakho Thabango kathesi. Wena vele kasikulaleli asikubuki Thabango asikubuki and asikulandeli vele asikulandeli imizamo yakho naleyo izamayo wena leyo. Yekela ukuhluphana leTCCC yekela ukudiliza ibandla leTCCC wena zenzele okwakho nomfazi wakho labantu abakho khona ngapho uhambe umbelima ekhaya isikhathi sokulima lesi. Yekela ukuhluphana lezinto lezo thina sile stress zethu kathesi ngapho sifuna ukungezelela futhi yekela nalebandla leTCCC wena hamba nxa ufuna join izana uhambe izana kuzana yakho kuphela kula muntu okuncengayo asikuncengi suka lapho suka sibili suka ngathi usilalele suka lapho thula uvale umlomo wakho thula uvale umlomo wakho.
Studio 7, Studio 7 linjani ngufela iqinisa lo okhulumayo. Hey waza wawenza umsebenzi ongcolile uSengezo Chabango nalokhal party booking bafakazelana nje ngokungcola ngezandla zabo ezingcolile ngale imali engcolile esebeyithethe kuzano bayenza engathi bona bakini kanti bangcole laba bantu bangcole kakhulu bebona ukuthi abantwana bezimbabwe bahleli emazweni abantwana bezimbabwe bahleli ngaphandle kwamazwe kodwa benikeze izano amandla angaka ukuthi izano ngoba bona bagijimisa imali bagijimisa amapocket aba apho eyiphugeni wena phugeni nalo Sengezo Chabango ningcolile nina bantu ningcolile izandla zenu zingcolile kodwa isikhathi senu siyofika kuzolokho elikwenza kwamanje angathi angithi kusalilungela kukhona isikhathi esizofika khona imibuzo hlalani niyazi ukuthi imibuzo enisazoyiphendula iminingi wena khaliphani phugeni nawe Sengezo Chabango nabanye elinabo abacashe ngemva kwenu hlalani nazi ukuthi imibuzo iseminingi ezakini kwamanje isikhathi sisalivumela ukuthi nihluphekise abantwana baseZimbabwe linikeze izano ipower mpela ngendaba zokuthi nina kukhona elikuhlosile noma nani ufuna ukungena ezikhundleni anisazingenanga lezo zikhundla noma nani ufuna ukwenzani lokho elalikufuna anisakutholanga. Izibona kungcono ukuthi libhidlize iCCC okuyiyo efuna ukukhulula abantwana baseZimbabwe kodwa nina nibhizi niphosela amatshe niphosela ukungcola mangabe kuwukuthi kubonakala iway forward leyo way forward ebonakalayo nina niyayivala lingcolile linabadala ningcolile ningcolile impilweni. Heyi asazi ukuthi yophelelapha.
Siyabingelela Studio 7. Ngiyadanisa kakhulu ukubona amampunge akaSengezo Chabango ehlangene labo Jacob Mdenda bewenza esithi aphumelela bengazi ukuthi badumaza badanisa iZimbabwe yonke jikelele basehlisa lesithunzi njalo basigwatisa. UChamisa mina ngiboni ngani engasathembi izinkantolo engasathembi iParliamente yabomdenda ngoba konke lokhu ozekhi kuyinto yezanu PF ethunywa ngumnangagwa bareporta ku kumnanga kwa wonke kwizani wonke uChamisa akasebenzise isupport yakhe yamaZimbabwe ukuthi amaZimbabwe wonke njengoba emsupporta kangaka ezama ukonsulta amaZimbabwe emnika icebo lesisombululo ngoba engabe sithu zabe hamba ngomthetho wezani lo ngoba umthetho weZimbabwe sekusungwezani uChamisa kasebenzise amandla alawo lesupport yabantu besitshela ngumuntu owaxotshwa iDPC uyini nalo sengezo chaba ngasebe nguye asebemlalela ukuthi ubhale incwadi uChamisa akasebenzise isupport yakhe layo akhulula amaZimbabwe emaketaneni ezani PF sabo
lawo ke abengamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele ngeWhatsApp esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngowa fast 7 ntambama.